So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 50 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phukeni uke wavalelwa ngamapholisa ejotsholo ngeviki edluleyo, uthi bakhona abafuna ukumbulala.
Hayi, ngizibonele lami first hand ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheka kanjani ngaphansi kwalaba bantu abazibiza bethi bangamapholisa.
Ukubhubha kukamnumzana Simon Khayamoyo sokuthiye ababengamalunga ebandla lezaphu abakubandla lezanu PF becathangelwa ukuthi bengakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe sebebalutshwana.
Ngokubhubha kwakhe nokuhamba kwakhe kuleadership kuzapho kutethi nguye bengazani kusese-active political side, not yet military side.
Izolo bekulilanga lapho abakubutho abahluthuna khona intambo zombuso kumnumzana Robert Mugabe. Kambe ilizwe lakhutha ixesha lokusebenza ndawonye na?
Abantu ababevele bebheka amandla indaba yepower babayibo bagijima phambili. Namhlanje sikubonayo yibo begijima phambili kungelaba solutions for inkinga zeZimbabwe. So ungathi wena ngezinye indlela sisuke from bad to worse.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-ATUS ithi amalunga ayo ayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi phezu kodaba loholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phukeni oke wavalelwa ngamapholisa ejotsholo ngeviki edluleyo, uthi bakhona abafuna ukumbulala. Uphukeni lezinye iziphathamandla zebandla bebesemhlanganweni ejotsholo ngolwesine lapho abalandwa ngamapholisa athi bahambe enkambeni njengabantu ababotshiweyo. Sixoxe loPhukeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ungakuqala umsakazi ukuthi indaba le uyikhave ngendlela ehlakaniphe ngalindlela eyokuthi awutho ukuthi bengibotshiwe. Ngoba mawucanga ukuthi bengibotshiwe, uyabe ukhuluma izifo into eyenzakele ngisemthethweni. Bengingabotshwanga mina, bengibanjwe izikliwi. Izikliwi kuthiwa nguDube, bambiza bethu ngumember in charge. So member in charge lwa yitaki ngesikhiwa nje ezithola isifake iuniform yamapholisa, ingcolisa igama lamapholisa, ingcolisa igama lelizwe legama legovernment. Angazi lokuthi ungayibiza uthinto enjani. Akulamuntu opheleleyo ongabuya ngezibhamu eziningi soyana ezinkulu elanda abantu abadala abangakwazi nokuhamba, ophethe ngamagrenade ngaleso sikhathi ebesethi sizokuvumela nje sithule lokho. Hayi, ngizibonele lami first hand ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheka kanjani ngaphansi kwalaba bantu abazibiza bethi bangamapholisa kanti beyizikliwe. Ngifuna ukuchasisa ke wonke amapholisa wekho kanjani. Sengidilela amapholisa ahloniphekayo, aziphatha kahle, nesithunzi. Yikho ngisenza i-distinction.
Akhona na amanyathelo ozawathatha phezu kwalolu daba kumbe usuzachiya nje lwedlule kanje?
Angizilweli mina, sengilwela abadala abahlukumezekayo ngaphansi kwe-criminal syndicate masquerading zamaphoyisa. So maphoyisa lana ezokuthi angazi lokuthi izakhamizi zihlala kanjani, azigadwanga, zidinga ugadwa. Akhene sithi zikliwi leziyana, kukhona engizokwenza. Angizukuyiyeka nje le ndaba, hayi for mina kodwa ukuthi izakhamizi zithi ziqhubeka phambili, zikwazi ukuthi zingakangibulali leziyana zikliwi, ukuthi kwakulo mntwana wakwaPhukeni owaphakamayo wama unga bino confusion msakazi ebefuna ukungibulala lokho nje kusegcekeni singabe sinesikhathi nje nguchazela uhambe kanjani ebefuna ukungibulala
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha ikungazi umsebenzi na
hayi angifuni ukuninda ibandla lezana uPF ngento engekhoyo bekungayiso bandla lezana uPF isikliwi lesiyana ebesisebenza lesinye isikliwi angazi noma leso sikliwi siku government noma sikubandla kodwa mfuna ukuthi ukwazi ukuthi yizikliwi hayi ukuthi mbethwa into ehlalwe phansi libandla lati phezuku kaphukene isikliwi ebesithunywe ngesinye isikliwi because bebekhuluma efonini lapha nakukhulunywe ukukhulunywe nje phukene bezama nje ukuthi benze kanjani umnyama wabo ukuthi kulabafana abayi 5 abasuke eHarare abathi asiyindawo sifuna ukuhlala lapha sibona ukwenzakala nokumhlonitsha basebebotshelwa khonoko umhlonitsha uChief Ndlovu owasemart north ube semotweni ehlele emotweni la elindile etulinde mina wabotshelwa khonoko information yafika nje sokwathi bekufuna bona ukuthi mina ngisale ngingedwa lapha mase ngisele ngingedwa siyakwazi konke ukuthi sonke ukuthi bekuzayenzakalani baningi abantu bakithi abadisappear ngendlela ezifana lazena lezi ngiyababonga labano othayisekwa labangani bakhe ukuthi bahlala lapha nabazi babotshwe bebotshela ukuthi baboni kanti kuzophetha ngani kuzoyenzakala impilo yami ngiyambonga umfowethu umhlonitshwa uChief Ndlovu
umnumzana Khalipani Phugeni isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo sehlulekile ukukhuluma lamapolisa awejojolo ngalolu daba Ubhubha kukamnumzana Simon Khayamoyo sokuthiye ababengamalunga ebandla lezabhu abakubandla lezanu PF becathangelwa ukuthi bengakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe sebebalutshwana umoyo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasithupha wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ke sizwe amazwi esiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka uba Nigel Heldala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba leyo. Ubaba uSimon Khayamoyo uselele enkosini indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi seizaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu lezanu Jongwe sokubunjwa izanu PF ebeyindoda emadodeni siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuzanu PF upholdi biro kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi bana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima sicabangela ubana uzaba ngcono kaphenduke kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe oso kusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo ubaba SK Moyo is your popularly known uqedile uhambo lwakho
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF kusukela ekuqaleni komnyaka wonalo lapho owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi aze yasuke esihlalweni bakhona ababecabangela ukuthi umoyo engakhethwa kulesi sikhundla ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Ngokubhanga nokuhamba kwakhe kuthi ivacuum lapha lifinde kade nayo ebandleni elibusayo. Ngobana nguye kuma-generation wona lana ithi ebhankini yakhe kwi-leadership kuzapho. Kutentethi nguye bengazani usese-active political side not yet military side as zitra but on the side of politics. So uhamba kwakhe lokhu asekuvalekile laphana kusela lutho ngaphandle kukamoli angeleni masuku but i-age group abantu abayi-active politically kathesi i-position adilayo leyana sewuphelile khona laphana ubana sonke siyakwazi ukuthi ukhevu umohadi lasela position kuzana waresigna lapha i-vacuum yena leyana ikhona i-position yena leyana kudinga ngalo ukuthi khona uphile ukuthi khona laphana uzabamba khona laphana.
Manje-ke nxa sesikhangela ukubana abanye bebecabangela ukuthi bengasiphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli, njengoba esesithile, ulokhu ubona yini ekhona owesigaba semaNdebeleni ongaphiwa lesi sikhundla?
Khathesi-ke sekudingakala abantu abanjengojudi ujudi sinyuke kugavena ngu-president minister uyongathatha lani iposition ngoba ngumuntu ophumileyo othuleyo oku-accepta konke abantu. That one can do. Ngaphandle kwalwana kakula munye umuntu ongasiphatha ngoba vele kakho abanye bathi ngusithembisenyoni hasla yestri nosithembisenyoni thina ngasiyazi i-history yakhe vele political ukuzapho kakho kuyalo muntu nje uproject yakhe yena leyana uvumzenzeli yena leyana wakhwela ngayo iproject yena leyana and so forth. Political kakho lwana entweni yokuthi singakhuluma ngayo ngento yezapho kumaposition kathesi to strengthen unity lay enzwa izamile zakho. So ongaba khona kathe state definitely akula ngaphandle ukuthi bethathe from military side amazitra la akhona brigadiers bona laba abaseparliament and go there and try to strengthen that unity njalo kubonakala ukuthi khona izikhundla lezana ziya zinikwa ngokufanayo yini ukhanjelwe ukhangele wonke amaqembu nala mali ngithola ukuthi khona positionally baba lama-influence position in that government.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izolo bekulilanga lapho abakubutho abahluthuna khona intambo zombuso kumnumzana Robert Mugabe. Ibutho lathi lenze lokhu ngoba lisenza uhlelo oluthiwa Restore Legacy lapho elalifuna ukususa izikliwi ezazithiwa zigqagqele uMgabe. Kodwa kuze kube namuhla izikliwi zakhona azaziwa muntu. Kuthe ngokususwa kukaMgabe esihlalweni uZulu wamanyana lebutho kwangenwa ezitaladeni kwaba lenjabulo abantu besithi sokuza kuba lekusasa eqhakazekileyo. Kodwa iningi namuhla lithi liphakathi kobuyanga kulalapho uMgabe esabusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe.
Ngokubona kwami mina mangikhangela ngibheke emuva ngibona ithuba eladlaliswayo, ithuba elokukhama ithuba esasiliphiwe njengelizwe leZimbabwe salidlalisa. Ladlaliswa abantu bavumela abantu ababenama what we would call ama-agenda abo a-personal awombuso awamandla aba yiwo agijima phambili instead of ukuthi kube yindaba yokuthi ilizwe leli libe senkingeni for a long time. So nanti ithumba selidubuka, asisebenziseni leli thuba-ke ukuthi silikame leli thumba likambe ngempela singene ezingeni elithize elikhulu. Akuzange kwenzakale khonoko. So abantu ababevele bebheka amandla indaba yepower baba yibo bagijima phambili. Namhlanje sikubonayo yibo begijima phambili kungelaba solutions for inkinga zeZimbabwe. So ungathi wena ngezinye indlela sisuke from bad to worse if ungafuna ukuthi ube ngaleyo ndlela. So is a day esiyibheka sizwe sisizubuhlungu ukuthi kwadlaliswa ithuba, ithubela lelihle esasiliphiwe impilo asisalisebenzisanga, asisalisebenzisa salivumela ukuthi lisetshenziswe labo bevele bezibhekela into zabo zamanga zokudinga umbuso namandla
Wena ngokubona kwakho kuyini okwakumele kwenziwe ngemva kwekhuyo nale?
Bathatheka ababevele bedinga inkululeko, bathatheka baqileka njengoba ngishilo earlier, kwathi labo ababevele bele khangelelo lokudinga amandla baba yibo abagijima phambili. Labo ababevele bephakathi kohambo lokudinga inkululeko yabantu baqilwa, bazitshela ukuthi sesifika ethubeni. Angithi uyabona uma ukhangela kwancediswa labo ababedinga amandla, bancediswa ngama-opposition elements, bafaka ipressure kumgabe waresigna. Bathe ma sebencedisiwe labo ababedinga amandla bathiwe emangweni, abadinga amandla bayiwa sebegijima phambili. Basala-ke labo ababedinga inkululeko bengasaphathanga lutho, sebephethe amanga nje, kwabuyelwa back to zero. If kwakuyikuthi kulokuhlakanipha, kwakumele ukuthi laba babedinga inkululeko basayine bengakafiki ekuthini sokuqedwa indaba kamgabe, ukuthi sisayina nje simkhiphe umgabe simkhiphelane. Njengobusho kwakumele ukuthi kuthiwe khona simkhiphele ukuthi kube le government yomanyano, ilokhuzeni i-government of national lokhuzeni of unity. Akuzange kwenziwe lokho, so kwaba lobugalachane obuthize. Baqilwa laba babedinga umbuso, ababedinga inkululeko, bazithola sebeqiliwe ekugcineni sebeyizithutha. Yibo ubuthutha esiphakathi wabo namhlanje obuzwisa ubuhlungu kakhulu uma ubheka emuva. Lithuba eladlaliswayo, kala kade lithuba eladlaliswayo.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo, kuthi abalitshumi lanye babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane eziyisithupha 6,259 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo, kuthi abedlula kancane inkulungwane ezine 4,085 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okumanje isikhangelo esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATools ithi amalunga ayo ayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lohholo. Lokhu kwenzakala sokusele iviki nje kuphela ukuthi kulotshwe imihloliso ka-Grade 7 leye-O le-A level. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amandla kagetsi kwele Mozambique lele Zambia ukuze enelise uqeda udubo lwamandla la elizweni. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, nikhuluma noMkhize laphana ePlumtree South. Yazi sinenkinga ngempela ePlumtree South, besacela ukukhala mpela kumhlonishwa uDingimuzi Phuthu ukuthi njengommeli wethu ngapha akungenani akazozama ukuthi asiphandele amadamu. Sinenkinga yamadamu, amadamu ethu uyawazi uke wawabala yena, wabale ngumuntu ozowalungisa. Besikhala mpela kuwe mhlonishwa Dingimuzi Phuthu ukuthi njengoba ungummeli wethu uthi na uthi usimele ePhalamende, kukhona into ebambekayo osimele ngayo, hayi ukuthi usimele nje singaboni lutho. Siyacela mpela mhlonishwa ukuthi okungenani mathathu amadamu esikhala kakhulu, usiphandele elilodwa lakhona nje, nokuhwaya mhlawumbe emaceleni ngoba ngendlela inkomo ezisokola ngakhona, ezifela ngakhona emadamu zibanja udaba. Nawe uma kungawenzeka ukuthi mhlawumbe ngezakho inkomo eziphuza ngaleya ndlela, ngikuthandi, zama mpela mhlonishwa ukuthi uzosamela mpela usiphandele lawo madamu. okungenani nilodwa mpela ngoba uma kunje inkomo ziyasokola ziyaso ngezulu alikani kahle zibanjwa udaka ziyafa inyama ebudikidiki inkomo zifela edakeni ayizama mpela mhlonisho uthi uzwazi uyamadameta eplumtree nje south khona lapho boma 15 kilometers 20 ikho lapho esikhona uyakwazi ukuthi iwapha amadame ngikhuluma ngakho siyabonga ukhabazela lo okhulumayo eplumtree ebulili mamango yabonga
bantu bezimbabwe ngiyalivingelela lo ngithi bakithi ake lisikhulumele lo hulumende wezanu-PF ikakhulu memba we-agriculture minister of agriculture uthi kathi nxa kuvunwa kwezinye indawo amabele echitheka pho wakho umsebenzi kuyini thina phela vele sisebenzela bona sitholi imali bona yibo abathatha amabele besiyathengisa phandle kwelizwe bethole imali befake ezikhwameni zabo bekhiphe okungamabhondi kwabo bezonika thina so abake basikhangele lathi njengesizwe sibili basihloniphe futhi lathi njengabantu ngoba kungeke kuvunwe khonapha e-ada kuyeqe kuyevuna eplumtree vele azange saphila njalo thina sesize sikhumbula abamhlophe noma kuthiwa babencindezela babethi bevuna lathi besivuna
salibonani salibonani balandeli nabalaleli be-studio 7 kuzo zonke izindawo lapha elikhona okhulumayo lona nguvusani ngisejohannesburg we-south africa okokuqala ngizothanda ukubingelela nje ngingathi umndeni wami wonke ngizawuqala-ke ngodadewethu wasekhaya egwanda laphana usimama ngithi sawubona dadewethu nabo bonke abazukulu abasekhaya ngibuye ngijampe ngize lapho engikhona kwele-south africa ngibingelele uthemba u-alex umnye wethu okokuqala ngibese ngibuya kuwe dadewethu zandile laphayana ngithi sawubona ntombi enhle sawubona ntombi esikhulile bese ngithi njalo mfowethu laphana victor kunye nenkosikazi wakho bese ngithi ngijampeleke kubazukulu bonke ngithi precious kuzukulu wami mama kaStina laphana e-Alexandra Bongani eThembisa Dennis eFowezi uPercy eCosmos City uMinki abazukulu bonke nje bese ngibingelela inkosikazi yami ngokuphindiwe kuwe laphana Melamisi ngithi abantwana abadatshulwa yimina bonke ubonani ubonelo kanye nawe bandile intando yami enkulu kakhulu bese ngilingelela nje bonke abazukulu engibachileyo isihlobo nabangani modadewethu khona ngapha e-Cape Town shila o-agreement okujudi zonke nje abazala bami abophamela abochele ngibingelela bonke nje kuzo zonke indawana ngithanda ukubonga Studio 7 angizukuqhela kakhulu namhlanje nithe nami-ke ngibingelele abomndeni wami bese ngisithi mina okokugcina siyalibona iqembu lesizwe nanti impela kuthiwa liyadlala uyazi kwesinye isikhathi uzube namahloni ekuthini thina njengabantu basemathebeleni siyabe sinomdlandla nale nto yokuthi ayi lona yilizwe impela lalapho esidabuka khona nathi sifuna ukuthi kodwa masithi siyabhekisisa kuma-lineups lana yazi kuyabe kubalwe kwabalwa kwabalwa hhayi akekho umuntu esimbona iqhamukola kithi uhlangothi le nto isuke buhlungu ngoba thina emsebenzini siyabe sihlangene nabantu ngathi cishe base-South Africa sisade akuthi-ke bone liyawazi nani umdlandla wabantu uma bebukela ibhola umdlalo omnandi kodwa uthi uyabheka uthole ukuthi akukho nokuwodwa ongathi yei ubani uyambona owakithi lona indaba yebholeni lasezimbabwe yikho libona kunje ibhola lasezimbabwe lahlanganiswa lepolitiki kunzima kubuhlungu kuyahela kithi kwesinye isikhathi sigcina sesingasenalo uthando sivele sithi ayi ake siye ngoba lathi sesilinde ukuthi mhlazana kuyokhululeka imiqhakazi mhlawumbe kwazise sizababona okhumalo sizobabona ondlovu sibabone ondiweni bonke labo isibongo esiyabe sikhangelela ukuthi sisebenzisane kunye lazo ngiyabonga kakhulu kuzo zonke izindawana ngiyavalelisa ku-Studio 7 kushuthi kwelizayo ngiyabe sengikhuluma-ke ngesijwayele ukukhuluma izinsolo esihlala sizibona zisenziwa ikakhulu libandla lezanu-P F ngiyabonga
livuka njani bantu bakithi bantu bemalungu ngapho elupane livuswa nguhlanhla mahlangu ohlala ebutswana e-France Town ngivusa bonke ngaziyo mvuse umama onanhlanhla konxibe komativovo mvuse unkomo RJ mvuse umdala usathulana undevula mvuse umalume ama Paul Ngwenya osamthulisi lo mzamo uJabulani Ngwenya ngiye ekana elusulu mvuse ubaba uJoel Mahlangu osonta iziyoni ngithi baba linjani liyaphila yini ngiyeqe ngibuye emalungu ngapha lapho endihlala khona ngivuse usapro ngivuse abakomoses chuma ngivuse bonke nje abangaziyo engafunda labo esikolo semalungu ngivuse bonke abemazwideni kompofu ngale ngithi ngivuswa nguhlanhla mahlangu echangane omachivoko ngiyabonga
Studio 7 eh gifts wakamthembo sikhuzeleni amashona please sikhuzeleni amashona bekele kuzoyinveda ubulawayo bayinveda emaplazini kathi siyekhoyefunga inveda ubulawayo andizwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5/7 hayi madoda kuyela amashona isixolele mbijana ngobulawayo emathebeleni sikhuzeleni amashona gifts labo ntungameni kuoma khonapho besiyekele thina kasiye arare siyabainvetele into zabo khonale abasiyekele into zethu la hayi zamanini lisikhuzele abantu abayi libatyele ukuthi sesikhathi lengabo yikho sisithina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sizothe labo bebodwa hayi besihloniphe abantu labo besihloniphe phakamthembu khumisana labo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika intengo yempahla lokudla iqhubeka iqansa kwelemelika osekubangele ukuthi uhulumende athi kumele kuthathwe amanyathelo ngesiphangiphangi intengo yamafutha ezimota isiqanse ngesilinganiso singakaze sibonakale kuleli lizwe kuminyaka engamathumi amathathu adluleyo sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York umnumzana Busani Ntini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
umnotho wemelika yebo unganyawumanga kuhle kodwa uma sithi siyabheka ayikwenzakali kumnotho wemelika wodwa xa sikhuluma ngenotho into okumele sizikhangele zimbalwa enza zithinta endama number la vela kakhulu kibo IMF la World Bank la manje nje ama publishers singakhaya lokuthi real GDP sikhangele njalo inflation khangele unemployment sizo sibheka la lokho okuthiwa yi consumer price index ngesikhiwa ungakhangela elemelika uma ngithi ngiyali compare la manye amazwe kulokho okuthiwa yi GDP ngo-2020 bebele negative 3.4% ukuthi GDP yehla nge-3.4% kodwa ungakhangela amanye amazwe umhlaba wonke la wehla i-GDP nge-3.1% wathi la ama-economies othiwa ngama-advanced economies bona i-GDP yawo yehla nge-4.5% ama-emerging economies yona yehla ngo-2020 nge-2.1% ikakhulu imbangela kuma-emerging economies kuyi-China i-China yona iyodwa yaba le 2.3% ukukhwela kwe-GDP ngo-2020. Ngo-2021 elemelika sibone i-GDP yawo ikhwela nge-6%, umhlaba jikelele yakhwela nge-5.9%, ama-advanced economy yakhwela ngama-5.2%, ama-emerging economies yakhwela nge-6.4%. Ngo-2022 khangelelwa ukuthi elemelika i-GDP yawo izakhwela nge-5.2%, amanye amazwe wonke jikelele i-4.9%, ama-advanced economy 4.5%, ama-emerging economies be 5.1%. Yebo, khona okuhluphayo kodwa ngathiwa i-US yona kodwa yenza ngcono kulamanye amazwe emhlabeni, amazwe amqotho singabali amazwe anjengase-Africa.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Umnotho wemelika awumanga kuhle umima zonzo hatshi ngokuthi nguBiden osehofisini. Lokhu kuyenzakala ngaphi ngoba vele yona into yomnotho ifana leviri ebhodayo. So kusiya ngokuthi wena ufike kungaphi njalo kwenzakalani emhlabeni. Siyabona ukuthi uBiden ungene kule COVID-19 pandemic. I-pandemic yiyo kakhulu enganto yahlupha ezomnotho.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isiphatha amandla sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni oke wavalelwa ngamapholisa eJotsholo uthi bakhona abafuna ukumbulala. Amatitshala enhlanganiso i-ATUS athi ayaqala namhlanje ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lwesikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.